Soku izikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolesine mhla zilishumi lane kumbimbitho 2019 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, ababona ngezomkhathi bathi ilizwe libhekane lezulu eliphiwe igama lokuthi Cyclone Idai elilakho elilolaka lesavunguzane esilakho ukuthiya umonakalo omkhulu kusukela namhla ebusuku.
La khona lingafinyelela lakithi, kodwa esikhangeleleyo thina ukuthi imimoya le isivumuvumu izabe isiphela amandla, kodwa i-cyclone ibisijintshile mhlawumbe ibe yi-tropical depression. Lokho kwenza ukuthi kube lezulu eliningi eliyimfimfi.
Uhulumende uthi usefake eceleni imali eyisigidi esisodwa ekuthenga imithi lempahla yokusebenzisa ezibhedlela kulandela ukuthengisela kwabodokotela. Kwenziwa isikhumbuzo senduna yamaNdebele kwele South Africa umnumzana Zwelithini Gumede.
Ugumede ube ngumuntu obheke kakhulu abantu baseZimbabwe lapha ebakhulumela nokuthi izinto zabo zilunge. Manje njengoba sihambile nje siphatheke kabi kakhulu ukuthi ubesanda kubuya le kwaZulu ukuyokhuluma nenkosi uZwelithini.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ababona ngezomkhathi bathi ilizwe libhekane lezulu eliningi eliphiwe igama lokuthi Cyclone Idai elilolaka lesavunguzane esilakho ukuthiya umonakalo omkhulu kusukela namuhla ebusuku. Iyezi lika Cyclone Idai likhangelelwe ukuza livelelanga kwele Mozambique, okutsho ukuthi isigaba seManicaland yiso esiza kuba lomonakalo omkhulu. Kodwa izanuse zomkhathi zithi kumele wonke umuntu ahlale eqaphele ingozi engadalwa yileli zulu. Sixoxele ngcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo, yena othi ngakwelinye icele izulu leli lilakho ukuletha ububelo esigabeni seMandebeleni, sona isibele zulu elilutshana kakhulu lonyaka.
Ingcishi zomkhathi nxa zisitsho zithi kulezulu kumbe cyclone elizaba lizulu lesikhukhula okwakathesi bebethi lona likhangelela ukuthi lokele kuMozambique Channel, kodwa namhlanje busuku sikhangelela ukuthi i-cyclone yakhona iwele phezu kweMozambique. Nxa sithi siyakhangela thina indawo ezizaba lomonakalo kakhulu ilezo ezisendleleni yayo i-cyclone. So i-Central Mozambique kuseqela lakithi kobo Manicaland sikhangelela ukuthi ikhona lapho kungaba lo monakalo omkhulu ozabangelwa izulu lelile elilomoya.
Sizwa kuthiwa lilakho ukufinyelela isigaba seMatabeleland, liqiniso yini?
Ye, nqabe sitsho bona bathi mhlawumbe iMatabeleland North le South izulu lakhona lingafinyelela lakithi, kodwa esikhangeleleyo thina ukuthi imimoya le isivumuvumu izabe isiphela amandla, kodwa i-cyclone ibisijintshile mhlawumbe ibe yi-tropical depression. Lokho kwenza ukuthi kube lezulu eliningi eliyimfimfi eliletha amanzi amaningi esikhathi esifitshane. So ke of course kwezinye indawo kuzaba lo monakalo, kodwa thina silethemba njalo siyafisa ukuthi at least nxa liwela kwele Matabeleland North South le Maswingo kube lizulu nje lizathambisa ikakhulu emadlelweni nje lokuthi amadamu ethu athola amanzi. Ngoba sikhuluma kanje Chris, amadamu amaningi alamanzi amancane okuthi even uJune lo July besingeke simfice. So silethemba abanye bathi senzeni skiminwe we're keeping our fingers crossed ukuthi mhlawumbe sizachathekelwa lathi kancane nje lizulu umoya haya sifuna kodwa sifuna izulu.
Umnumzana Mandla Nkomo yingcwethi kwezokulima ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ukukhalala umsebenzi kwabo dokotela bohlonzi lwaphezulu esibhedlela seParirenyatwa kuqhubekele phambili namuhla ngemva kokwehluleka kukahulumende ukulungisisa izikhalazo zabo emhlanganweni oqhutshwe ngumphathi ntambo obona ngezempila kahle umnumzana uBhadaya Moyo labo dokotela laba izolo. Kulembiko ethi odokotela kwezinye izibhedlela zikahulumende eHarare labo balakho ukukhalala umsebenzi bekhala ngokusilela kwemithi yokwelapha izigulane kanye leholo labo abathi liphansi. Uhulumende yena uthi sethole imali engena kusigidi esisodwa samadola emelika ezasetshenziswa ukuthenga imithi lemitshina ebalulekileyo esilelayo ezibhedlela. Odokotela beParirenyatwa baqale ukukhalala umsebenzi ngolesibili besithi baswela indingeko zokunakekela izigulane ngitsho lamanzi sibisawo. Isiphathamandla sebhanga elincedisa abesifazana ngemali yokuthuthukisa inhlelo zabo ezitshiyeneyo eZimbabwe Women's Microfinance Bank. Unkosikazi Mandas Marikanda namhla utshele amalunga edale lephalamende ukuthi kumele akhuthaze uhulumende ukuthi akhuphule imali ayinika leli bhanga ukwenzela ukuthi yenelise ukufeza umsebenzi wayo ngokupheleleyo. Unkosikazi Marikanda uthi ibhanga leli lingathola imali eneleyo lilakho ukuthuthukisa inhlelo zabesifazana emaphandleni lemadolobheni ikakhulu kwezokulima kanye lokusungula amabhizimusi ukwenzela ukuthi benelise ukunakekela imuli zabo. Ubekhuluma lequla ledale lephalamende ebelivakatshele lelibhanga namuhla eHarare ukuhlolisisa ukuthi lisebenza njani. Umphathi ntambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni usanda kutshela iStudio 7 ukuthi ibhanga leli iselancedisa abesifazana bedlula inkulungwane ezine 4,000 kunhlelo zokulima. Asizweni omunye obekuqula ledale lephalamende umnumzana Daniel Mologele exoxa lentatheli zindaba yeStudio 7.
Siyabonga kakhulu namhla sifunda okuningi besifike savakashela ibhenki yabesifazane iWomen Bank ngesilungu. Sifunda okuningi kakhulu njengabameli baseParliament. Sithanda ukuthi sisazise omama bonke beZimbabwe ukuthi sizosebenza amandla ethu wonke ukuthi sincedise ibhenki leli ukuthi likhule ngoba masikhangele umnotho weZimbabwe sikhangele labesifazana ukuthi baqhubekele phambili bethuthukisa iZimbabwe yethu. So ibhenki lela besimame sifuna ukulisupporta njenge Parliament of Zimbabwe.
Lo ngumnumzana Daniel Mologele ilunga ledale lePhalamende engwebandla leMDC ubexoxa lentatheli zindaba yeStudio 7 eseHarare. Umgcinisihlalo webandla leMDC unkosazana Thabita Khumalo yena ofike namuhla eZimbabwe evela kweleBhilithane uthi uchazisele idale lePhalamende lakulelo lizwe ngokwenzakala eZimbabwe njalo inengi lisole kakhulu ukwephulwa kwelungelo loluntu nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Asizweni uMakhumalo exoxa elostanekile emhlanga we Studio 7.
Kodwa iBritane yonke bengihlangana lezinkulungwane ezinkulungwane labo zabo mama. Yebona yebabe befuna ukwazi ukuthi ekhaya kuminjani. So hayi ngabachasisela ukuthi kuminjani. Njalo ngithole lethuba yokuthi ngiyefika ePhalamende yabo. Ngikhuluma nabameli bePhalamende ngafika ngachasisa okwenzakala ekhaya. Njalo kwakhanya kumele senze umkhankaso ukuthi kakuyekele ukuthi omama babanje ubudlwangudlwangu esithi yirephu ngesikhiwa. So ngomunye womkhankaso njalo abazawugidimisa ukuthi ohulumende nanxa amapolisa etshaya abantu namasosha etshaya abantu akumelanga ukuthi babe lilungelo lokusebenzisa ukudlwangula omama kube yindlela yokuthi bagcine besesaba ukuthi banjene umsebenzi wombangazwe kumbe amahofisi amakhulu ukuthi bamele amalungelo abanye omama besesaba ukuthi bazadlwangula.
Kube lethuba yini lokuhlangana lezi zalwane zeZimbabwe kumbe abebandla lakho?
Ngibe lethuba lokuhlangana labo abalihlekanyana nje. Saxoxisana silungiselela iCongress yethu njengoba sonke siyazi ukuthi ngenyanga ezilandelayo zale sesine Congress. So bebengazisa ukuthi sebengaphi, sebenzeni, njalo kuyini okungazani kuyabaphica. Hayi saxoxisana nje sakulungilungisa. So bayalungiselela nje ukuthi siye kuCongress. Hayi kuningi kakhulu abafuna ukwenzela abasekhaya ngoba isisekelo sethu sebandla. Ithi bona izalwane zaseZimbabwe ezingaphandle kwelizwe ezingamalungu ebandla lethu kumele ukuthi zanelise ukuthi ziphathise lapha okwephula khona ilungelo loluntu bakhankase kuhulumende amazwe lapha baphuma khona. Njalo bazame ukuthi badingele ibandla imali ukwenzela ukuthi zanelise ukuthi zisebenze njengebandla.
Lo ngonkosazana Thabita Khumalo umgcinisihlalo webandla leMDC njalo elilunga ledale lePhalamende. Lithiye indlebe ngomgqibelo kuhlelo oluphathelane labesifazana lapho uMakhumalo azasichazisela khona ngezinqumo ezathathwa emhlanganweni ayenxuswe kuwo kweBritane ezizaphathisa impilo yabomama eZimbabwe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Elinye ilunga letale lePhalamende kweleBotswana selikhuthaze uhulumende wakulelo lizwe ukuthi amise ukubuyisela ekhaya abeZimbabwe abangena eBotswana ngokungekho emthethweni, njalo abaphe amaphepha okusebenza kuzigaba ezifanalo kwakha kanye lemapulazini. Kubika uMartin Ngwenya eseGaborone kona le kweleBotswana.
Ilunga ledale lePhalamende uMnumzana Abraham Kisupile oyibandla liphikisayo eleBotswana National Front uthi abeZimbabwe abangena elizweni ongekho emthethweni kumele baphiwe amaphepha okusebenza athi ukubuyiselwa emuva. ELeBotswana liwisela inkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe abangena kulelo lizwe ongekho emthethweni kodwa phose bonke baphinde bangene futhi. UKisupile uthi akuncedi ukuthi uhulumende asebenzise izigidi zamapula exotshenisana labangena elizweni okungekho emthethweni. Uthi kumele banikeze amaphepha besebenze endaweni ezitsheneyo ezifana lokwakha kanye lemapulazini, imisebenzi eyande ukukhandelwa phansi ngabeBotswana. Ayisikho kwakuqala kulo mbono ofana lokakwisupile edale lePhalamende yeBotswana. Kulamanye amalunga ngaphambilini athi akuncedi ukuthi kutshone kubuyiselwa emuva beZimbabwe laba bona bengasetshenziswa kwezinye ingatsha ezokuthuthukisa umnotho. Abanye abeZimbabwe kweleBotswana abafana lomnumzana Dumisani Dube bathi kungaba ngumbono omuhle ikakhulu ngesikhathi amaphepha okusebenza kumbe ukuhlala eBotswana engatholakali mahlayana.
Mina ngibona ngathi kungaba ngumqondo omuhle ikakhulu sikhangele ukuthi kunzima ukuthola amaphepha okwenza ukuthi abantu bekhaya bengene eBotswana okungekho emthethweni.
Iningi labe Zimbabwe elingena eBotswana ngekho emthethweni lizithola lisebenza ezindlini emapulazini kanye lekwakheni. Unkosazana Elnet Ndlovu yena osebenza ezindlini eHabron uthi ungajabulisa uma idale lePhalamende eBotswana lingadlulisa lombono ube umthetho.
Singena nzima njalo siphila nzima kwele Botswana sidlala umacatshelana lamapolisi uma kunganikezwa amaphepha kungaba lula kanye lakuhulumeni ukuthi engachoni exotshana lathi.
Omunye oweZimbabwe njalo umnumzana Sifas Ncube uthi kusobala uthele Botswana alenelisi uqeda udubo lwabangena elizweni ongekho emthethweni ngakho imbono yelunga ledale lePhalamende kumele ikhangelisiswe.
Ngumqondo ongakhangelisiswa kwele South Africa bayakwenza njalo ayisikho kungatsha ezifana lezokwakha kanye lemaplazi lapho kutholakala bangapha maphepha kuphela abanye basemahofisini amakhulu ngakho kungaphathisa iningi.
Umbono kamnumzana Kisupile uzaqhubeka uhluzisiswa edale lePhalamende yona ehlala okusaqhubekayo. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Live talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sixoxa ngodaba lokusungulwa kwebhanga labesifazana kanye lendubo ababhekane lazo. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele Nigeria sezimise imizamo yokuhlenga abantwana besikolo abadilikelwe isakhiwo edolobheni leLagos izolo. Beso kutholakale izidumbu eziyisishiyagalombili kodwa kunakanelwa ukuthi inani labafileyo eliphezu kwalelo. Abantwana balemuli ezavalekela impi kwele DRC sebebhekane lenye njalo impi yokulwisana lendlala ngemva kokubuyela emizini yabo. Iningi lithukuthele ngomumo osezibhedlela zikahulumende lisithi kulokutholisa izigulane impilakahle izibhedlela lezi seziphenduke zaba yizilarha. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga leMDC umnumzana Edwin Ndlovu lengcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya onguye osungula lingxoxo.
Seza besithi bona ababuthayo besithi bengazecharge i-2% transactional tax imithelo lwana wamafoni imali izakuba khona. Umuntu lencube uyabhoda emazweni batshele ukuthi uhulumende wakhe ibhajethi yakhe simi kahle kungani kanti izinto zonke ziswelakala ngoba imali iyachaphazwa vele kayisebenzi kabayiqondisi lapho efanele iye khona kule mismanagement yama-funds. So utshengisela vele ukuthi uhulumende lo wayevele nguhulumende wokuqili ungakwazi ukubusa kufanele kulungisiswe abantu bengakababhubhi abaningi.
Nomzana Ndlovu bayakhala odokotela bathakula lutho lokusebenzisa ezibhedlela lapha babona izigulane zisifa mihla lamalanga ngoba ayikho imithi yokubelapha. Ungathini ngalokho?
Uhlupho esilalo njengelizwe leZimbabwe silomnyama ukuthi kasilabakhokheli kodwa silababusi. Umuntu obusayo uyisihwaba ngumabuthelela konke okudliwayo kube phambi kwakhe adle busa abantu behlupheke. Ikho-ke uhulumende wezanu PF kamnangagwa akalandaba lozulu weZimbabwe. Okwakhe ukuthi ke-charge abantu ama-taxes bathathe izimali bagade indizamthina kumaphando kwelizwe behaye indizamthina bathengelana izimoto benze lokhu lalokho bafaka nezikhundleni babiza ama-commission abantu aba-over 50 kuthiwe ngama-advisors besipenda imali kodwa kuma-essential services bakhohlwe ngakho. Yikho sithi thina bayenza lokho kuthiwa ngama-misplaced priorities abalandaba zama-social services izinto ezinceda abantu bezimbabwe bangababusi kayisibo bakhokheli lokudana ke yilo uhlupho esilalo njengabantwana bezimbabwe.
Babungwenya, sesike sezwa kwezinye isikhathi kuthiwa kule mithi yokwelapha abantu egcwele ezibhedlela khona ngapho eHarare e-expileyo. Sizwe njalo kuthiwa emafamasi lapha emafamasi ezibhedlela zikahulumende akulalutho, kodwa emafamasi eziphathamandla zikahulumende ayabe egcwele ethe pam. Akula kungethembeki yini okwenzakalayo khonapho?
Sokutshengisa vele ukuthi indaba ye-corruption ye engathi idlubhethu, ngoba umnumzana uObadaya Moyo wathi engena emsebenzini wathembisa odokotela labana basafunda ukuthi yena imithi izabe ilokhu izakuba khona kababuyele emsebenzini. Basebelungisisa futhi i-procurement office bentshintsha ukuthi nxa uhulumende ethenga akusela budlwangudlwangu, akukaguquki. Laba abathengayo bethenga amathenda amathendani kwabantu bezanu PF kungathi imithi lokhu i-expire. So kutshengisela ukuthi vele uhulumende lo nje kubaulokisitho sokufanele uhulumende lo aguqulwe wonke ukwenzela ukuthi ilizwe lethu lihambe ngendlela eqondileyo.
Babu Ndlovu, sike sabona uhulumende kunsukwana ezedluleyo qhatha enye inkampani yakwelemelika ukuthi ikhankasele ukwesulwa kwezijeziso. IZimbabwe ibhadala imali eningi kakhulu, ingxenye yesigidi ngomnyaka. Imali le ibingamelanga yini bekungasoze kube kuhle ukuthi isetshenziswe kwezempilakahle?
Khona lokho kugcwalisa amazwi engakhulume ngaphambilini ukuthi elizweni leZimbabwe silababusi akula abakhokheli. Imali eningi kakhulu, imali enganceda uZulu kakhulu, imali engathenga imithi ezibhedlela, imali engaholisa odokotela lamanesi, imali engaholisa ababalisi ezikolo, imali engayenza okuningi ongathuthukisa ilizwe, kulungiswe imigwaqo, kulungiswe izinto eziningi nje, le infrastructure le enganisi idilika. Imali eningi kakhulu, kodwa ke iyadlaliswa ke leyo mali, siyaholisa abantu bemelika bathatha amalahle asiwaswelayo lapho bawasewange lapho agezwa khona, bathatha amanzi ngenkonxa bethelelwandle lapho kuvele kulamanzi amaningi khona. Kuyatshengisela ukuthi abantu esilabo bale confusion abakwenzayo kabakwazi, ngoba indaba yama-sanctions ayidingi ukuthi uqhatshe ikhampani ngoba uqhatshe umuntu ozakukhulumela. Kumele uguqule izenzo zakho, uyenze intando kaZulu, uyenze okufunakalayo. Ama-sanctions ancibili kawodwa nje njengamazolo aphela.
Babungwenya kuyiphethe khonapho, lungalungisiswa njani udaba oluhluphayo lolu kwezempilakahle?
Ukulungisiswa kokujeziswa kuswa izinto ezingapha ekhaya, hatshi ukujezisa nje imvubu yayidlalidlakeni. So sokufanele ukuthi uhulumente lo avume akhulumisane labantu abakwazi umsebenzi kwenzela ukuthi izinto zilungisiswe.
Ngamafithane akuyiphethe Babu Ndlovu.
Sithi thina abantwana beZimbabwe bakithi sesibonile kasifundenini sibone ukuthi abantu bezanu-PF kabalani lathi okwabo bafuna ukuthi kusa kuphela. Ngesikhathi esilandelayo uma sisiya kukhetho singathabeli amantsaru lama-t-shirt, singathabeli rayisi ye-2 days, singathabeli amatoch, asihambenini siyekhiphi bandelezanu PF complete sifakele MDC ubaba uChamisa akhokhele elizwe leZimbabwe.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngoebandla le-MDC ubexoxa endawonye lencwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya. Izizalwane zeZimbabwe leza kwele-South Africa ezingena kumakhulu bezibuthene lamhlanje e-Uville Recreation Center e-Johannesburg emthandazweni wokukhumbula induna yamaNdebele u-Albert Zwelibanzi Gumede yena obhubhe ngeviki edluleyo. Kubika uBenedict Nhlapho.
Bekubhalwe usizi ebusweni beningi labantu abebekulo mbuthano wesikhumbuzo sikamoye. Abatsha, abadala, abakwele South Africa labaseZimbabwe bonke bachaza umuyi njengendoda ebizimele ngokomnotho, kodwa ebiqeda isikhathi esiningi inakakela abahluphekayo labadinga usizo kuye. Omunye wabadala bebandla lemphakazi Liberation Front, umnumzana Duncan Dlamini, ukazumuyi njengomthunzi obuvikela abaningi beZimbabwe kwele South Africa. Kati ke uthi bekuliphupho lakhe likhulu ukubona isizwe sikamthwakazi sesibuyele emhlalweni yakudala.
Engakalali bengilayo emini saxoxaxoxa nje sithi hayi manje kwathiwa njengoba nduna katangakathi ibizo leli hayi asozifulithatha wathi hayi asozifulithathe ngokuphazima kwelihle kuzathatha isikhathi njengo sonje njalo nduna lami hamba kuhle.
Kati komele ibanda le MDC Alliance kwele South Africa umnumzana Austin Moyo yena uthi kunenge okufanele kufundwe izalwane zeZimbabwe empilweni kamuye.
Ugumede ube ngumuntu obheke kakhulu abantu baseZimbabwe lapha ebakhulumela nokuthi izinto zabo zilunge. Manje njengoba sihambile nje sibhatheke kabi kakhulu ukuthi ubesanda kubuya le KwaZulu ukuyokhuluma nenkosi uzwelithini. Asisazi manje ukuthi umlayezo lo abuye uphethe sizowuthola ngendlela efanele na. Sidumele kakhulu ngokuhamba kwakho baba uGumede.
Umna wakhe kamuyi umnumzana Ndabenkulu Gumede uthi njengemuli basele bedidibele kodwa ngakulu hlangothi bethokoza ngendlela umuyi abeziphethe ngayo nangendlela abasekelwe ngayo umphakathi kulesi sikhathi esinzima.
Indoda ethi nxa isikhonifisa abantu badle bajabule beyindoda engathatha isikhathi ukubana ibuze ubona inkomo zikuphi kumele zinqandwe zeduze indoda ethambe kuhlatshwe abantu badle. La khona ubhuti bese nomkhuhlane wegout yena inyama bengayidle bomvu kodwa kube jabula ukubona abantu behlatshula into enjengaleyo badla inyama abakholise bekujabulela oku kakhulu.
Umuyi ubhubhe ngeviki ephelileyo ngemva kokukhala ngamakhaza ngenxa yosizo lwakhe kuzalwane zeZimbabwe ubeseyinduna esebenza ngokomthetho wezomdabu kwele South Africa. Ubesele minyaka edlula amashumi amathathu ehlala kwele South Africa kanti-ke ubehlalahlala ayifika emzini kayise eNswazi. Uthi abantwana abahlanu umkakhe nazalwa labo abalitshumi lasiyagalombili. Umuyi uzabekwa ngomgqibelo eJohannesburg. Melestro 7 eJohannesburg kwele South Africa ngingubenedict Nhlapho.
Yenzisa kuphela siziqhibeke ezosuku ngokukhangela ebezihamba phambili. Ababona ngezomkhathi bathi ilizwe libhekane lezulu elilolaka lesavunguzane esilakho ukudala umonakalo omkhulu kusukela namuhla ebusuku. Kwanele Mthwakazi likhumbulelo yalandela uhlelo lweStudio 7 Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Matukanduna bafuphatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.